labo ke ubhebhe bathatha bonke labo nxa beyimhambuma njengobhebhe bazasiwa le bayisiwe le le lale ngubaba ubhebhe kodwa abantu esithini esikucelayo njenge-MDCT ibandla labo elathiwa ngutswangirayi likhona umbutho lawo wathiwa owe-MDC Alliance wathiwa ngubaba utswangirayi kodwa wayevumelene lomuntu wonke ukubana inkokheli ye-MDC Alliance ivela kubandla le-MDCT ngakho okwakhathesi lowo mkhokheli ngubaba uDouglas Monzora yikho lizabona ngokhetho olulandelayo abantu bonke abazabe bemelele i-MDCT lalabo ababe ku-PDP abakhitshiweyo ephalamende bazangena bekuyena leyo alliance uMonzora ehambisa abe-MDCT abakhokheli babo-PDP lamanye amabandla behambisa labo labo ababevele kumabandla abo
Uthi ubaba uBhebhe galilasekelo eNkayi South kanti lama structures vele galilawo njenge-MDCT.
Inkulumo yenale yiyo sokumele itshengisele abantu ukuthi ubaba uBhebhe ungumuntu olobudlelwano obunzima kakhulu leqiniso. Alikho nje duze la iqiniso. Uthe yena khathesi ngo-2018 encintisa ukubana abele idale laphalamende wathola amavoti angadlula inkulungwane ezintathu, 3,000. Lezo nkulungwane bezigaywa ngobani nxa kungela ama-structures?
Lithi kukhetho Dube lizangena li-MDC Alliance. Njani kanti i-MDC Alliance ingekachamisa yena elilwisana laye futhi?
Abanye bakhetha ukungabuyi kuleyo Congress, ababuyayo bakhetha ubaba uDouglas Monzora ukubana abe ngumkhokheli omutsha we-MDCT. Oso usitsho ukuthi ngokomthetho langesivumelwano samabandla, nguye umongameli we-MDC Alliance. So isivumelwano lesi sasikuchaza sobala ukubana amalunga edale lephalamende noma engene engaphansi kwe-MDC Alliance akutsho ukuthi asetshiyane lamabandla awo wonawo angenisa ephalamende afana labo-MDCT labo-PDP labo-MDC ayikhokelwa ngcube lamanye amabandla yikho okuvele khona ingxabano enkulu eyenze ukuthi abanye baze bakhitshwe ephalamende ngoba besebelwisa ibandla labo i-MDCT